Bathi okubahlupha kakhulu imithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo Private Voluntary Amendment Bill okungumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli. Kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokho bengakabotshwa.
Uzana ubona into yakwenzi ibula njani. I-PGO yinyanga yibhili eseyenzakhathi yomhlaba wonke, akuna government evuma ukubana abantu babuye bazongena eyadini yabo benze umathanda kurhulumente engenaliso khonapho. Endingenerika kona ngale ayisho nto engavumakala. E-Britain abanguye wawuvuma, e-Germany abanguye wawuvuma, konke amazwe akuna mntu angavuma ukuthi umuntu asengenza umathanda ukungazalani nto wenzani. Ikhiphiyo bhilana nxa ama-NGOs lawa engenalutho olubi abanenzayo awumlanganisabi.